soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-9 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlupho lwamanzi selusithwalisa amagabha avuzayo, vele i-timetable asisayazi ukuthi amanzi angikhona kuya nini. Esesikwenzayo ukuthi sishone silayinile ezikotsho ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza singoba imisebenzi eminingi asayenzi sesitshona sidinga amanzi ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindlini zethu.
Izakhamizi zakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu kwegciwane le-coronavirus zikhala ngokuthi lezi nsupho sezisengezwa ukutshona abantu belayinele amanzi ezikotshweni.
Yes, as we can have a Clinton wazama ukuthenjene laphana ebebu president ngene lisanga kodwa sokwenzakele ukuthi for the first time uKamala Harris muye osezaba ngu-vice president kaJoe Biden. Ukhanyeleleke ukuthi omama sebezathola ezinye izikhundla eziningi.
Abaduzane lomongameli Donald Trump welemelika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho kodwa yena lokhu esemba phansi esithi uya emthethwandaba ngoba uqilibezelwe. Iqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu elama Mighty Warriors seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka owe-COSTAFA ngemva kokunqotshwa ngeleBotswana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kosuku lwayizolo abangamakhulu phose ayisithupha 582 kulabafunyenwe belegciwane leli abangamachumi amathathu lantathu 33. Abo gatsha lezempilakahle babike ngemfa yabantu ababili, oyedwa engowakoBulawayo, owesibili engowesigabeni seManicaland okukhuphule inani lasebebulewe i-COVID-19 laya kwabangamakhulu amabili lamachumi amahlanu lantathu 253. Sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili 8531 asebetholakale belegcikwane leli lokhe laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili 8005. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lanhlanu 45,282. Abekolishi le-Johns Hopkins University elangapha kwele Melika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amahlanu 50.5 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Izakhamizi zakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ikutshona kwabantu belayinele amanzi ezikotshweni lasezimoteni ze-council ezibalethela lawo manzi. Bathi batshona besondelele neduze laduzane okulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi idolobho leli lingelinye elikhokhelayo ekubeni lenani eliphezulu lasebebanjwe leli gciwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
idamu le-Criterion Buffer Dam selitshile osekuqhelise udubo lwamanzi kobulawayo. Ikhansili yaleli dolobho isithi iphakathi kokulungiselela ukuvula okusemthethweni ukusebenza kwemitshina yempompi encima dam le-Fernhill. Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nkosini Sisandlovu uchaza udubo ababhekane lalo lwamanzi.
Uhlupho lwamanzi solusithwalisa amagabha avuzayo, vele i-timetable sisayazi ukuthi amanzi angkhona abuya nini. Esesikwenzayo ukuthi sishone silayinele ezikotsho ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesishona sidinga amanzi, ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindlini zethu. Uthi ngabe kukhona ezinye indlela esingancediswa ngazo ukuthi nalapho kungela zikotsho khona eziningi singami isikhathi eside sisezikotsho lathi sithole amanzi. Kungaze kubuya amabhawuza kumbe kabili ngeviki kulungile lakho, ngoba kuyabe kusincedisa ukuthi singathwali nzima ukuthi sibe sidinga amanzi. Ngapha sibona le COVID lokhu imemethe ukuthola amanzi okunatha lawani lokugeza, ngoba singananzelela futhi wona la amanzi esikotsho asithwaliswa nzima eziswini, abanye izisu zabo zilula bacine begula ngemva kokunatha la amanzi.
Umanjinela wedolobho lakobulawayo umnumzana Simela Dube uchaza isimo sedamu lemzingwane ethi idolobho selama ukumpompa amanzi asuka kilo.
Labade sikhona emzingwane besitshengisa sanje ukuthi damu kalisela amanzi, kodwa amanzi okugcina inhlanzi wonke khona njengoba libonile ama-levels okuthatha amanzi wonke asephezu kwamanzi. Nxa sithi damu selicwijile siyabe singavalanga lutho, amanzi abe sengaphansi kwe-level lapho esingaistrata khona.
Umanjinela Dube uqhubekele phambili echaza ukuba injini ezintsha abazifakileyo ziyavulwa kumaviki amabili.
Yes, lama pumps amatsha lapha desi-replace khona ama KSB pumps ayefakwe as far back as 1973 because they were now too old, zihlale sifa. So kwatholakala imali yokuthi siwalungise. Ama-contracts akhona aqalisa ngomnyaka ophelileyo 2017 kuzofika bekumele siqede ngo-March, kodwa ngendaba ye-COVID ama-projects akhona sekugcine sedluliselwa phambili. Sikhangele ukuthi khona kuphela ngayona leyi nyanga kaNovemba kumele amapampu yane siqalise ukusebenza. Nxa kuyukuthi sitholile izulu amadamage agcwala, kuza sincedise ukuthi ubulawayo athole amanzi consistently. 7.4 million besikhangele wona ama-pumps e-Criterion lapha lakho besilungisa futhi i-inchina ekhangelane lokuthutha amanzi. Singakhangela besilungise njalo futhi within the same project indawo okulamasuwa akade ehlale edubekile kubo uNkulumane Nketa Sizinda, kulama project ayenziweyo ukuthi khona kuminimize amasuwa base.
Idamu le-Criterion dalo selitshile amanzi osekuthe wangezelela udubo lwamanzi. Umanjinela Dube uyakuchaza lokho.
Idamu leli yile ligcina amanzi akwabulawayo, lile capacity almost 10 days ukuthi lanxa ngaze kuchitha amagesi for 10 days siyakhona ukuthi sibe sinika abantu amanzi. But ngalezi nsuku lingananzelela amanzi amagesi angachitha kumbe iipompi zethu zingafa, so kumele sifake i-advert enewspaperni ukuthi sizehluleka ukunika amanzi. Kodwa leli damu nxa selisebenza amadamage egcwele liyasinika i-SD buffer ye-almost 10 days ukungela amanzi. Ayilam yaqala ukukubona njengoba sitsho nje into ze-climate change esihlala sikhuluma ngazo zikhanye nganokhe siya phambili.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi kunyanga ezimbili ezedluleyo, umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa ube lo mhlangano lamakhansila akobulawayo, baphuma le ndlela yokwenza ukuba ikhansili itholise izakhamizi amanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iziphathamandla zikahulumende welemelika ezibalisa umkamongameli uMelania Trump zikhuthaza umongameli Trump ukuthi avume ukuthi senqotshiwe kukhetho, kodwa yena ubikwa esemba phansi esithi vele kayindawo. Kodwa uMelania Trump uphinde waloba enkundleni yeTwitter izolo esithi kumele impumela yalolu khetho ibalwe kakutsha. UTrump ubikwa eqoqa imihlangano yamarali ahlose ukukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bamsekele ekuphikisaneni lempumela yokhetho. Abanye abamkhuthaza ukuthi engavumi impumela yalolu khetho ngumkhokheli wedalela eSenate umnumzana Mitch McConnell. Inkulungwane zabasekeli bakaTrump bezitshengisela kuzabelo ezithiyeneyo elizweni leMelika besithi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo. Sikhuluma nje amagqwetha kaTrump asethulele umthethwandaba izikhalazo zakhe ngokhetho lolu ezivalisa ukuthi kwasetshenziswa amabizo abantu ababhubhayo lokuthi iziphathamandla zokhetho lwakhe zazivinjwa ukuhlola ukubalwa kwamavoti lezinye izikhalazo eziningi-ningi. Kodwa ingcweti kwezokhetho zithi akula bufakazi balokhu. Amavoti elokhu esabalwa kwezinye izigaba kodwa impumela ekhona ikhomba ukuba engaze abalwe aphele umnumzana Joe Biden uyabe ekhokhela. Omunye wabatshayele ihlombe umnumzana Biden izolo ngowake waba ngumongameli weleMelika umnumzana George W. Bush. Ibandla le-MDC Alliance lalo latshayela ihlombe umnumzana Biden. Ibandla leli lithi okwenzakalayo kweleMelika kwezokhetho kuyancomeka. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi ziningi izifundo ezingathathwa ngeleZimbabwe.
Okokuqala, sibone ukuthi wonke umuntu kazange eforswe ukuthi kayevota uzenzela intando yakhe. Sibone njalo lama media houses esingathi ngama newspaper lama radio wonke jikelele abantu ebebehumutshela abakufunayo. Sibone futhi ukuthi wonke umuntu almost umncinyani lomdala abalelungelo lokuvota bahambe bayavota ngobuningi babo. Akula lokushana kokukhalala esithi ngesikuthiwa yi-apathy. Abantu abaningi bavothile ngenxa yokuthi ama-Americans noma i-first world ifuna ukuzibusa kakhulu, baqakathekisa ukukhetha okusemthethweni esithi yi-free and fair election. Ngakho-ke sifanele ukuthi lathi sifunde okuhle. Sifundile njalo ede kulempikisano okuthiwa ngama-debates labo abafuna ukuba ngama-president ede besiya phambi kwabantu behumutshele besitsho ukuthi bangawina baza kwenzelani abantu. Konke lokhu yisifundo ukuthi ngitsho langapha ezansi ye-Afrika leZimbabwe kungaba njani ukuthi bonke laba abafuna ukuba ngama-presidents labo bazichaye ebantwini bathembise abantu, abantu babahluze.
Kuyini njalo okunye elikufundileyo?
Sifundile njalo okuhle ukuthi uma ama-elections angakaphumi abantu abaningi bayabe bebuza okuthiwa ngama-exit voters. Khonaphana bahle bebone kuhle ukuthi kambe uxawuxa kule nduku kuyawela ngaphi. Into eqakathekileyo mahlala izulu ukuthi oyabe sedliwe kuma-election kuba kuhle ukuthi ephangise ukuvuma esithi ukuvuma ukudliwa ukwenzela ukuthi abazabusa nabadliweyo basebenze ndawonye.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje, baningi abamelele ukuthi babone okuzakwenzakala kweleMelika kulandela ukhetho oluveza ukuba umnumzana Joe Biden nguye okhangelelwe ukungena esikhundleni sikamongameli kuqala umnyaka ngozibandlela ozayo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Waye umsekeli kaMongameli uMnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa uba uMongameli wawele Melika uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu badonse ndawonye kwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe. UBiden uthi uyabazi ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho njengalokhu okwehlele uTrump nabalandeli bakhe.
Who voted for President Trump? I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself. But now, let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric.
Kumele sinikane ithuba lokubusa ngoba nyakwazi lami ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho. Ngakho ngokubona kwami sokumele sithuthukise ilizwe leMelika.
They are not our enemies. They are Americans.
Uthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bathuthukise ilizwe leMelika njalo balwisane lomkhuhlane weCOVID-19 omemetheka okwethusayo.
This is the time to heal in America. Now this campaign.
Abantu bazinike umlando wokuthi sisebenze kadala lokwenzathi silungise ilizwe. Bafuna ukubona ukuthi umuntu wonke ulamathuba njalo lokuthi silandele lokho okuthiwa yi-science. Sibe sesikhangela futhi lange-COVID-19 ukuthi siyayinqoba. Sizalwisana layo okumangalisayo.
And the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus. The battle to build prosperity. The battle to secure your family's health care. The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uBiden waba lesifindi sokuthi akhethe umuntu wesifazana ukube ancintise laye kukhetho lukamongameli.
He had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country.
UJoe Biden waba lesifindi sokuthi angikhethe ukuze ngingene khonapha. Kodwa angisho ukugcina ukuthi ngikwenze lokho.
Sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender.
Olandela ezombangazwe elapha kweMelika, uMnumzana Phithizela Ngcobo uthi uyakuthakazelela okwenziwe nguBiden.
Ukunqoba kukaJoe Biden loKamala Harris kube yinto ekhanya ithakazelelwe ngabaningi lapha eMelika, ikakhulu labo abahlala emadolobheni. EMelika abantu abaningi abahlala emadolobheni bande ukusekela ibandla lamaDemocrats, ikanti labo abahlala emakhaya bande ukusekela amaRepublicans. Ngakho zathola ukuthi emadolobheni abantu bayathokoza sebegcwele phandle ezitaladeni bayajayiva lokunye okufanayo. Ikanti laba abasekela uMongameli uTrump abaningi bakhona sebephandle bayatshengisela ikakhulu ezigodlweni zama-states lapha kufana nedolobho leLansing eMichigan, eAtlanta, eGeorgia lendaweni ezifanayo njalo njalo bathi uhlelo luhambanga kakuhle.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu layo ohlala kweMelika uthi kuyajabulisa okwenzakale kweMelika.
UKamala Harris uyisibonelo esikhulu ozakusipha ukuthi lathi si abantwana abakhulayo bakhangelela ukuthi bangaphumelela bafunde kuye. Kodwa okunye okuqakathekile kakhulu engikubonayo ukuthi lokhu kube yisifundo sibili kubani, kupresident okhona ukuthi uphumile esikhundleni. Njengomuntu obeziphakamise kakhulu mbona ngani kumfundisile uzehlisa kanye labantwana bakhe ngoba bebelegunya elikhulu engani i-America ngeyabo isesikhwameni sabo. Nxa kungabalethanga phansi lokuthi babe lesifundo sokuhlonipha abantu kumbe ukuhlonipha umhlaba, angazi ukuthi okungabaletha phansi yikuphi.
Okwamanje uBiden ulamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 279, kuthi-ke uTrump uthole edlula kancane amakhulu amabili 214. Ukhangelwe ukuthi kuzabalwa kutsha amavoti eGeorgia njalo akucaci okwenzakala eNevada loba nje uBiden ekhokhela.
Kulaptop lamhlanje sizaqhubeka sikhangela ingxabangxoza esiqhamuke ngempumela yokhetho lweMelika. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani elungisa imithi yakwelemelika e-Pfizer ibike ukubana umsebenzi wokulungisa umuthi wokuvimba ukuthelelwana umkhuhlane we-coronavirus sekuzinga laphezulu. Inkampani ithi njalo iqoqa ukuba icele imvumo yokuqalisa ukusebenzisa lumuthi kuhlangothi olwe-US Food and Drug Administration kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Kulabe Nigeria ababikwa begqikeze izakhiwo ezigcinelwa uncedo oluvele kwamanye amazwe lokumelana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni lonke, besithi sokuphuzile ukwabelwa abaswelayo kanye labalambayo. Umphokeli webandla le-National League for Democracy, LND, lakwele Myanmar, u-Aung San Suu Kyi, ukhangelele ukunqoba kukhetho oluqhutshwe kulelo zwe ngesonto. Uhulumende wakhe ubikwa lokhu esajanyelwa ngabantu okungenza akhethe ukubusa okwehlandla lesibili, kodwa ukhanya engajabulelwanga ngamanye amazwe omhlaba emethesa umlando wokuhlukumeza lokubulala abantu bohlobo lwamaRohingya Muslims.
Ngesikhathi umumo wezempila kahle elizweni uqhubeka usonakala, uZulu ukhuthazwa ukungalibali ukuzivikela kweminye imikhuhlane engathelelwanayo efana le-BP le-stroke, yona ewomisa imthambo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcitshi zezempila kahle zithi umkhuhlane wokutshaya istroke ubangelwa yikuvaleka kwemithambo ehambisa igazi ebuchopheni bomuntu, kube sokusilela umoya we-oxygen ekhanda okuyinto ebulala ama-cells. Udokotela Nomini Matara uthi kuqakathekile ukuba abantu balondoloze impila kahle yabo ukuze bengagcini behlaselwa isifo se-stroke.
Okwakuqala abantu kabahlolwe i-blood pressure yabo zikhathi zonke, behlolwa njalo i-diabetes nxa belayo, bahle belandele ukusebenzisa imithi yakhona.
Uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU luveza sobala ukuba izisebenzi ezinenge elizweni zithwele nzima ekunakekeleni imuli zabo phakathi kwesimo somnotho oselizweni ongamanga kuhle, ngokutsho kukamabhalane jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Silabantu abaningi abakuhambayo nje bezincedisa bezisebenza bona beyizigulane. Indaba ngesilungu abayibiza bethi indaba ye-stress, ngokuthi umuntu ule stress sokuthi intambama izabalani ikuseni izabalani, ngizatshona ngidlene, abantu abami ngizabanikani, abantu abami ngizababhadalela njani esikolo.
UMatara uthi njengabezempila kahle bayakubona yebo ubunzima bempilo labo bungabangela istroke, kodwa kuqakathekile ukuthi phakathi kwalobo bunzima abantu benakekele imizimba yabo.
Noma i-stress ilakho ukwenza ukuba i-blood pressure ikonge umuntu athole i-stroke, lokhu kungaphansi kakhulu, ayisiyo imbangela enkulu ye-stroke.
Odokotela bayavumelana ukuba ukuvikela yiyo into eqakathekile okwamagama ukwedlula ukwelatshwa kubhekane lomkhuhlane we-stroke. Njalo umuntu ongazithola ehlukumezekile kumele ehlolwe i-high blood pressure yakhe engameleli ukuze ayedinga usizo lokwelatshwa esetshaye yiyo i-stroke, ngoba kungumkhuhlane olendleko enkulu okwesabekayo elizweni elilomumo wezempilakahle ongamuhle okwamanje. Unkosikazi Shelter Mzinganyama wenhlanganiso ephathisa kulabo abagula izifo ezitshiyeneyo ezifana le-stroke e-Nedbank uthi ngaphandle kwezibhedlela bona babona kuqakathekile indlela njalo yokunakekela abagulayo besezindlini zabo okuthiwa yi-home-based care.
Kulesi sikhathi lapho abantu bebakhona abagulayo okungenzi ukuba izihlobo zabo zibanakekele besezindlini, ikakhulu abantu abale-stroke, ngoba bedinga ukunakekelwa ngabantu abafundela lomsebenzi.
Abenhlanganiso Stroke Organization Zimbabwe bathi umuntu ehedwa kwaba yisithupha ohlaselwa yisifo se-stroke empilweni yakhe. Bathi njalo lesi ngesinye sezifo esigukhelayo emhlabeni jikelele ekubangeleni ubugoga emhlabeni, njalo singesesibili ekubangeleni ukulahlekelwa ngumphefumulo. Khona siyisifo esilakho ukuvikeleka. Abenhlanganiso bebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, bathi isilinganiso sengozi yokuhlaselwa i-stroke singehliswa kakhulu nxa abantu bengalondoloza impilakahle yabo ngokulandela iziqondiso ezithile ezinjengokutshiyana lomkhuba wokubhema igwayi, ukwehlisa isilinganiso setshwayi ekudleni, ukwengezelela ke izithelo lembhida ekudleni, lokuphatheka kumisebenzi yokuqinisa umzimba ama-exercises. Umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga utshele intatheli zindaba emkhosini wokwamukela izimota zabagulayo ama-ambulensi ezingeviki edlulileyo ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kohlelo lokulungisisa ezempilakahle elizweni oluza kwenza ukuba kube lula ukuthi umuntu wonke afinyelele elizweni ezempilakahle kalula, olulesihloko esithi accessibility and affordability of health to all. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ele Mighty Warriors seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Senior Women's Championship ngemva kokunqotshwa ngele Botswana izolo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanye liqembu leBotswana emdlalweni wokugcina weSpire sika Group C, okuyimpumela etsho ukuba iqembu leBotswana yilo eselithole ilungelo elokudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ama-Mighty Warriors anqotshwe ngempumela efanayo emdlalweni wawo wakuqala kumncintiswano walonyaka lapho adliwe khona 1 kanye liqembu leTanzania. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leTanzania, umqeqeshi weqembu lama-Mighty Warriors uSithethelelwe Spanda uthe yena impumela le iyisibonelo esokuba kabalungiselelanga ngemfanelo ukuyaphatheka kumidlalo yeCOSAFA ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Even after confirmation of participation, we still don't know.
Kusenalo basekusaziwa ukuba sibaphatheka kulo mncintiswano kube nzima ukuba siqale amalungiselelo ngenxa ye-lockdown. Lokhu kudale ukuba siphuze ukuqala ukuzilolonga silungiselela ukuzodlala kulo mncintiswano. Ngibatshayela ihlombe abadlali bami ngendlela abazame ngamandla abo wonke, kodwa okusalayo kumele umdlali abe esimeni esilungileyo emzimbeni ukuze adlale kuhle.
Intatheli zindaba yezemidlalo Washington Sibanda uthi yena kusiya ngaye aluba vele ilizwe leZimbabwe kalihambisanga qembu kuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA walonyaka.
Umncintiswano weCOSAFA walonyaka kungumncintiswano obuye ngesikhathi esinxele kakhulu. Ngakho-ke mina ngokubona kwami bekungaba ngcono nje ngabe nje kulo mncintiswano walonyaka sicelile ukubana siphunuzwe singabi yiqembu elisimelayo, ngoba-ke besingazilungiselelanga okubanzi. Lokhu siyakubona nangendlela esidlala ngakhona ukubana hayi asizilolonganga yokufika ebangeni lokubana singakwanisa ukubana siphatheke kulo mncintiswano walo nyaka.
Impumela yemidlalo edlalwe liqembu leMighty Warriors ingabe ingathokozisi, kodwa umqeqeshi uSibanda uthi umlando abawuphiwe inhlanganiso yekhokhela ezomdlalo wenguqu kweleZimbabwe eZimbabwe Football Association izifa yikuba balungiselele ikusasa yeqembu.
Okunye
kuya ngokuthi inhloso yenhlanganiso yekhokhela ezomdlalo wenguqu yikuyini kulo mncintiswano, ngoba kwesinye isikhathi sidlala silandela ukuba kuyini okuhloswe inkokheli yezomdlalo elizweni. Lapha siphiwe umlando ukuba sihlanganise abasakhulayo labalesikhathi eside bedlala kuqembu lesizwe.
Umncintiswano weCOSAFA Senior Women's Championship uqhutshwa kanye kanye lomncintiswano wamankazana ale minyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa, njalo iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-7 kanyayo emdlalweni walo wakuqala ngolwesihlanu kwathi ngensonto linqobe leComoros nge-3-2. Ngimele iStudio 7 ngobula wayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Abaseduze lomongameli Donald Trump weleMelika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho lanxa yena esemba phansi esithi hatshi kayindawo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-7 ntambama kusasa kumbe ngo-6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.